Siyinhlanganiso yeBlood Progressive Resistance Association sikhathazekile kakhulu ngohlupho lokuswelakala kwamanzi edolobheni lakoBulawayo. Lokhu sokubangele ukuthi abahlali bakoBulawayo bazibone sebephakathi kwemikhuhlane esiqhamukile. Ezinye izimuli sezilahlekelwe ngamalunga azo eluvevi kuward 15, kukanti abanye abantu bayagula, abanye njalo bakhala ngezisu ezibuhlungu njalo bayakhupha. Sinika uhulumende loBCC umlando wokuthi ngesiphangephange kabalandelele umzila womthambo walokho kungcola kwamanzi. Sikhuthaza uBCC ukuthi athwale ijogwe lokuvuma izimfa lezi esezithe zaba khona, avikele izimfa ezingaba khona njalo ancedise izimuli ezilahlekelwe. Sifuna izimpendulo njalo kwenziwe imizamo masinyane ezenqabela ububi obungalandela phezu kwalobo obuvele sobukhona. BCC kumele akubone njalo akwenze umlando wakhe ukuthi abantu asebethe bagula bayathola ukwelatshwa kungelambadala. UBCC logatsha lwamanzi elizweni abasebenzisane ngokucwayiza kweliso kulungisiswe udaba lwamanzi lawa asebulala abantu. UBCC kaphumela masu awesikhathi eside azakwenza ukuba uhlupho lokungcola kwamanzi lungaphindi lube khona. Uhulumende laphumela amanyathelo lezinqumo ezizakwenza ukuthi udubo lwamanzi koBulawayo luphele du lube yimbali. Nxa iBCC ingasenzanga lokho esikubalise ngaphezulu, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association izathatha amanyathelo ezomthetho ihambise uBCC emthethweni.